Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi lanxa lisekela ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni weBait Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano.
Asiyo ningxenye yabo, kodwa ke siyaseka nje. Uyabona kunalento esibiza ukuthi ama-popcorn demonstrations.
Umholi we-CCC umnumzana Nelson Chamisa obeseGwanda izolo usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu elokuxotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansila.
President uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva, ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhulunywa nguChabangu kuliqiniso.
Kodwa yena umnumzana Sengezo Chabangu uthi kabuyele emuva ngenyathelo lakhe lokuxotsha, athi babuyisela ibandla le-CCC emuva.
Lokho kuphonguthwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo kumbe usukhuluma iqiniso uyimember nxa ukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lanxa liseka ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni weBait Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano. Kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eliqoqa ukutshengisela lokhu lisithi lifuna ele South Africa lomhlaba jikelele ubekwazi ukuthi ukhetho lwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi eZimbabwe alukhutshwanga ngemfanelo, okwenza kubaluleke ukuba luqutshwe kakutsha lolukhetho. Siqoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu.
Ukubhikisha sizokwenza ngomgqibelo engiwaziyo ilokho okuse-KZN, lapho ke amalunga wethu njengama-citizen, njengezizalwane zaseZimbabwe sizophatheka ke singene emgwaqweni bese ziyonikela isiphathamandla sakhona ngale abambiza ukuthi u-premier wase-KZN. Lesiphathamandla mhlawumbe sizothumela abantu abazowamukela i-petition. Lokho ke hayi, amalunga wethu iningi lawo under Zimbabwean community bazoba bekhona. Siyaququzela vele ukuthi kubhikishwe, sizobe vele siyothula ke izikhalazo zethu.
Sizwa kuthiwa lina liyaba liphatheka komunye umcimbi wokutshengisela, ungasitshela ukuthi lina lizatshengisela na eBait Bridge njalo nini? Usiphe njalo le njongo yenu.
Msakazi, sizoba nakho ukubhikisha eborder, kodwa hayi ngomgqibelo. Lo laba sengomgqibelo hayi asiyona ingxenye yabo, kodwa ke siyaseka nje. Uyabona kunalento esibiza ukuthi ama-popcorn demonstrations, abantu bayavumeleka ukuthi wona uma bathola imvumo eziphathamandla kuziphathamandla zala eMzansi babe babhikisha, kodwa hayi thina azanga sibe ingxenye yalokho. Siyasupporta nje uma kungaphumela, siyafisela impela nje ukuthi baphumelele kuloko bakwenzayo ngomgqibelo. Kodwa ke sikuhlelile thina esihambisana lakho yilokho okuzokwenzeka mhla ka 26 October. Lapho ke hayi sobe sikhona sibhikisha impela, sibhateka sitshengisela. Injongo yethu ukuthi nje sibonise sitshengisele uhulumeni wakhona la eMzansi ukuthi khona asiphathekanga kahle ngalokho kwenza kele ngohlelo lwaseZimbabwe. Sizowa futhi nokunye ukubhikisha mhla ka 21 October Union Building, lapho ke sizokwethula futhi izikhalazo zethu kumangameli, noma ke umuntu ozobeyamele umangameli uRamaphosa. Injongo futhi lapho ke sifuna ukuthi sitshengisele phela ukukhathazeka nokuhlukumezeka esiyikho nga ekhetho lwaseZimbabwe sithi thina hayi uRamaphosa njengoba ubhizi ukhanya ngathi usupportana nalo baba lo ozifakile embusweni uyenza ukuthi lokho kusho ukuthi ukhonke lokho kwenzakalayo ngale kuyakujabulisa uma ukujabulisa phela yiko phela kwenza ukuthi abantu babaleke babuye kulelizwe uphinde futhi ngapha wathela induku washa phambili washa emuva konke lokho sithi thina hayi Ramaphosa ungabe kanjani uhambisane nomphumela noma neobservation enziwe iSADC ngayiko esikwaziyo sonke ukuthi umphumela waseZimbabwe uhamba ngokhetho lwaseZimbabwe uhamba ngendlela njalo sizobe sikhuluma ke ngekhalazo zethu.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini isihlalo webandla lesCCC kwele South Africa ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Cabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla elokubhalela iParliamente incwadi yokuthi liqothe amanye amalunga eCCC kuleli dale lase amaCouncil asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla leCCC lithi umnumzana Chabangu kala amandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Isiphathamandla sebandla leCCC eMathepelelen South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi umnumzana Chamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshele abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengezo Cabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezigwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoCabangu kuliqiniso ukuthi athini userecola kumbe usexotsha amalunga edale leParliamente yamele athize yamele iTCCC lamacouncillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa izakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethile ngabantu bachiyane lomdlalo umdlalo nyana lo owenziwa nguCabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadeben South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abo wenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente uSpeaker of Parliament lo minister we local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga leCCC ngoba siyazi sonke kuba izani PF ile njongo mbili sifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So into abayifisayo bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isiphathamandla sebandla leCCC esigabeni seMathupelelen South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi usithandekile uphinde waxoxa laye umnumzana Chabangu ukuze ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokhu okukhulunywa ngundlela.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa. Ulamabhanqa uyakhamanda kanti ngeke ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu ngu-spokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ilamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphongukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo lokumbu sukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayiso ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu into yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi nxa becabanga ukuthi indaba le incane ngaba belokhu becontinua beqhubeka bekhuluma beyengana bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele. Akusitshintshi lutho, ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ke ngumnumzana Singezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC. Kunjalo nje, ukuze sihlazike lolu daba, usithandekile uxoxe lo mnumzana Witness Dube owayeyisikhulumeli sebandla le-MDCT elake labangela ukuxotshwa kwamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance ePhalamende kodwa ukakathesi osekubandla le-ZANU-PF.
Wabuchaba ngumaziyo kwesikhathi eside sako-opposition kusizofika ngesikhathi se-Congress ka-2011 e-MDC wayesenguye u-Chalmano we-province eMatabeleland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho ku-politics. Ubabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana okuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho afuna ukubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi. Uyaqoqa abantu, waqalisa engumqoqi we-province waba ngu-chairman we-youth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje, kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuke amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uchaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ubuko bandla le-MDCT elike lenza ama-recalls. Umnumzana Chabangu, singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafeza lokho?
Okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi seyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC. Into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC kobulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi. Ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama-candidates. Ikho libona behluleka lokufaka i-PR. Kuningi esikuzwayo okungasikho khonokho kaChaba ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mceke nje bekhuluma ukuthi hayi laba bantu abangenayo abe-CCC bobulawayo babevele bengasibo bebandla labo. Okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi i-CCC ithi kayela constitution kayela structure kayelami yibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhitshwe kwenze ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le order
ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi amasithi next election babe lokhu besilwa uchabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama processes kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona umbona iphumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esukuzwayo esingaphandle bekhuluma bona abantu abasekeli sisine ngilabo kukanye ubukhokheli buka babuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina sisakulisa lomama ukhuphe ngo-2018 ngingakachinje zonke into ze opposition sasivele sikubona ukuthi babuchamisa ubukhokheli akalabo i-opposition ayizange ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTsvangira yili bhade likhona kukanti izanu phefu siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokheli ubaba umgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafayaphuma bazachiya abantu bagcine bezivuyela konke kuruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe lisiya phambili
lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT osekubandla lezano PF obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obe ngumgcini sihlalo wecommission yezenkohlakalo iZakh unkosikazi Lois Matandamoyo usekhethwe kuba ngumchuchisi kahulumende uAttorney General iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi abathengisa izitaladeni eHarare lezinye izitolo abasamukeli idola leZimbabwe elingamachumi amahlanu i-$50 elomfanekiso kambuyane Handa ngoba amandla alo asewile okokuthi alisathengi lutho leli dola okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
siyabonga siyalibingelela lonke siyalibingelela abalaleliyo labakhulumayo hayi siyakuzwisisa ngoba khona iqiniso elikhona ukuthi ukuthuka isikho kulungisa lutho kodwa kwesinye isikhathi kwebe usukhulumela empendulweni yenhliziyo yobuhlungu yalo okhulumayo ukuthi abekhuluma ngani uyaransa kube susithi uphendule kuhle kathi maybe wesikhathi uphendule kubi kodwa hayi siyakubonga ukuthi libe libacebisa abantu labo abakhuluma kubi hayi kuyabe kuwukucaphuka lami ngicabuke sokumphunyukile ngakhuluma kubi ngoba ungakhangela abantu bona bakhuluma into zabo ngani zirafu bona badla bodwa abanye abantu emhlabeni badubeka kwabezimbabwe bahlupheka lokho kokuqala ukugcina bona ngokudla kwasebengani bakhulumela umuntu wonke ukuthi wonke uzwa kuhle sebesingezwa kuhle thina siyasihluphekela sitholi lutho kubona babenefita something entweni yabona lethu esingabenefita sesifela bona kuwrong into lokho yakho yikho sasikho sesithi thina isibhedlela sengutsheni sikamsila bahambe bekwelatshwa nalokhu kwelatshwa ukuze bengabe siwumanela thina manira sikufuni inqa isimo sirayithi wena dlana usithulele ungakulu kurasela abanye abantu kuyawakhuba khona siyabonga kodwa ukusicebisa
kustudio 7 kanye labalaleli mina bengithi ngibuze lapha kuwo wona labo Khalipani Phugeni osenzo Chabangu nabanye nje bonke laba baningi uqhaba umguni ukuthi ikati yaphelelaphi MDC yabo leyo ngoba i-TPC yafoma ngemva kokuba beyihlukumeza namhlanje sebebalekela lapho kunabantu khona yiwa sebehlaziya ukuthi hey triple sing abiyenze isubo sebekhohliwe ngeyabo ukuthi sabaleka bona sabaleka lina bophukeni namhlanje seliyazi kakhula lazi nix mana ilante liyaziyo lithi lingabahlaziyi lehluleka yaphelela kuphi lathatha zonke MDCP lathatha zonke MDC alliances salithiya awu lithunywa ngubani thathani izimali zika Obed Mpofu lezo livisele emuva lingabathengisi khathaya noma phatha ikuphi waye lingavula wena amaphathi hambani livisele imali lezo lithenga ngazo liyathengwa mana lazi nix
lo alo alo studio 7 alo studio 7 njani nonke kuyazi bafethu into yasekhaya ibuhlungu ubuhlungu mpela ilizwe leliyana selingelezani maybe bathenga bafaka isignature labomnyangagwa umnyangagwa ufaka abantu abakhe yazi kubuhlungu kodwa into esiyicelayo guys sicelayo ngoba kuwukuthi sikhuluma singathuki ngoba ukuthuka kusobe kusise kandawo ngakutholakala kuphela indlela yokuthina abantu laba bengakhithwa kanjani ngoba sikhathele ngamakhehli ngoba lo mdala laye umgabe laye uze walala laye same thing futhi nanku futhi okunye athi eZimbabwe kuyaze kulunge mnyakana kutheni ubuhlungu
studio 7 studio 7 siphinde futhi njalo thina umathebelelenda abanikazi bendawo Mr. Mathebelelenda asiyifuni into lesishona phakathi asiyifuni ngapha emathebeleleni uma bengasikhomba nje indebele eliphetheyo khona ngale endaweni yemakaranga lakuphi kuphi abasitshele ukuthi nangu lo leplazi khona ngale lo lendlwe kanokusho lo lesikhundlele siphezulu angasijwayele uChamisa asifuni lutho mpela khonapho naye nalozayo makuthi ngwezano bebila umuntu okubulawayo mela sisebenzele nje into eright azwe ngabantu bakobulawayo engumuntu wakobulawayo ungathengwa ngedoti yakho lofuna ukuza ngayo uzaphuma ubila sibonge lapho studio 7 sibonge impela nje khonapho nawe nachabangu sicela ukwazi kahle ukuthi uvela kangwanga
studio 7 ngiyabingelela abalaleli labasakazi sibonge umsebenzi omkhulu isenzela wena abasakazi wethu ke ngiyokubaba lokuthiwa nguchabangu lo kuthi kambe into eyangisa kangaka ubaba lo ma usuka kwenye iparty usiya akumthetho kwenye iphathi uzobhala izincwadi baba uvele ubucabanga ukuthi kwenze njani kanti kunokuzijabulisa ngokubona abantu bezimbabwe behluphekile ngoba la uhluphekile njengomunye umuntu koko kwenza uzobhala incwadi yenye iphathi wena ungasike leyo phathi anti kutshengisa khona ukuthi vele kule mali esuyiphiwe okungakusiza ke baba ukuthi thathe imali leyo uyibisele kubanikazi laba bakupheleyo mali ukuze bedinge umuntu ozabenzela umsebenzi ngendlela abafuna ngakhona ngoba lokho elikwenzayo vele lidiliza ilizwe abantu bahluphekile abantwana bayatshiswa emazweni ngapha bayizigebengu abantwana nxatha kula misebenzi umntwana yabuye befike edinga umsebenzi awuswele eqala ukubamba inkunzi ebanje etshiswe mhlawumbe lo wakho somntwana khonapha egoli uyatshiswa khona la mhlawumbe sakho abanjana wakarajwa mamtshaya waze wayichameli wena kodwa ulesibindi sokuthi uthengwe ukuthi ubhale incwadi ukuthi khonakhona sokusososo thina ayikho into esiyidingayo thina into esiyidingayo lutshintsho la itriplisi ma ingena khona lapho embusweni ithatha amandla esabe sikudinga thina ukuthi besivulele amathuba omsebenzi sisuke zweni sibuyele emakhaya thina sesikhathele sizwiyele thina ngokubizwa amagwerekwere
qum kwatshelele siyavuma sonke kodwa-ke kule nto engidanisayo ukuthi ma kuthiwa ipolitics yesezimbabwe zihamba ngale ndlela kuyadanisa kakhulu ngoba abantu babecabangela ukuthi yonke into izalunga manje ukuthi usiyathola thina singama-opposition sesidlephana i-ansa yokuthi umuntu lo ungaqalisa ukudlephana nomuntu sokuthi uyizana kanti vele i-problem ingaphi ukuthi abantu bandawonye kade bahlukana ngaphi kodwa ma besithi bahambe indlela eyodwa sahlupheka politiki yakithi ayihlanganiphanga iyisithutha angazi ukuthi ngiyathi ngikhuluma ngelilanga athi mina into esilimazayo iyodwa eZimbabwe we don't have leaders silabantu abafuna ukuthi bona bebe greedy ubugwaba yibo obusilimazayo umuntu efuneka ukuthi hhayi kafuna ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela kathi uzakhokhela njani abanye abantu wena ungafuni ukukhokhela ufuna ukukhokhela both so-called leaders you are dangerous thank you very much
sempinduwile msakazi ngikhuluma qondane lochabango lophugeni bona nxa bebonke uChamisa uyehluleka kungani bengafumi elabi iphathi ukuze ubonakale ukuthi uChamisa kalabantu uyafaka kuphela abantu kabofume elabi bandla elizabalandela ngoba bona baseqiniseni achiyene lalawo owenza okungayisikho sema plaza la uphuphi wayihlekile be MTC alliance mina umozo bangaphi namhlanje umozo bangaphi lamhlo mjulu babulala ibandla elalisekelwa ngabantu uChamisa wasivumela iTripsia kabamchi yabo ngamsakaza ukuthi nxa iwodele ingafundo enxa kungazwakala ukuthi kabafomela bibani sikele ukuthi MTC wayevele ubuhlupho wazangena kuphi uPDP asukele thina lapho
linjani basakaza bethu abahle ngiyalibingelela kustudio 7 lonke. Hayi, mina ngithela ngike ngiphawule lapha abazali, ngike ngifake kwami umbono. Ngilusizi ngabantu beZimbabwe, ngilusizi ngabantu beMashonaland kakhulu le abavotela izano, abantu beMashonaland izano bayivotele sibili. Nanku nje sebeqala futhi ukukhuluma ngendaba yezikole ukuthi abantwana baxoxe esikole, kodwa yibo bona abantu bona laba futhi abajika bevotela izano. Abafuni tshintsho, siyazibuza thina ukuthi kanti kuzani yakhona into emnandi le abayikholisayo kwini umuntu obadubekisayo. So hayi khona, mina nangakho aphuma mdala, yekela kuyakwehlula lokho. Abantu badubeka, abantwana baxotshwa esikolo. UChamisa wayesithene ngangena abantwana bafunda mahara, sicela uphume ndoda.
Sibingelele amaZimbabwe, siyabazi ukuphuthi kini laba bedumbedu besetshenziswa labobani. Okuselethu nabaZimbabwe siyayazi ilayini yethu ithi siminga. Noba bengayenzani benzeni, kodwa okuselewo kuzabadina vele asidiki. Noba bengaluthengwa benze kanjani.
Kustudio 7 basakazi nabalaleli abahle, nami ngithi-ke mphawule but ngithi hhayi azithathi imoto. Kuthiwa ubani busaka bembalo wasebhinga ngapha amthathele imoto aloye fazi. Hayi, moto kazithathwe vele. Azithathwe mpela, bona bezabona ukuthi izalo asodiwa kudlala. Ubayabalayo umnakakwa, abathatheli izimota vele. Anti vele bona baba begijimisa zona izimota bayeladaba nokusebenzela umphakathi bayeladaba lesimo sempilo yabantu baseZimbabwe, bebheka ukuthi bona kabadle. Namhlanje liyabajikela.
Siyabonga ngembono yenu. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende wele Melika.
Kusukela ekuqaleni kwempi yocuku kwele Ukraine ele Russia laqopha ukubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo lezokulima. Ukubhidliza kwelizwe lakwele Ukraine ikakhulukazi kwezomnotho kubi kakhulu, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kodwa sesibona imizamo encomekayo eyenziwa ngele Ukraine, hatshi eyokwakha nje kuphela osekubhidlikile, kodwa ukwakha okukhangele elakusasa. Ekugcineni injongo lapha ayisiyo eyokusinda nje kuphela okuvele kusenzakala, njalo lokuzenzakala kwelakusasa, kutsho umnumzana Blinken. Umahluko phakathi kokusinda nje kuphela lokuphumelela yiwo umehluko okhona kwelakusasa. Ibutho elibukhali elingadelisa inhliziyo yezitha linqobe, kodwa okumqoka ngumnotho oqinileyo, umnotho opha amathuba izizalwane zakwele Ukraine. Kodwa njalo ngiyakholwa ukuthi lumnotho ngoza kupha izizalwane zakwele Europe lomhlaba wonke jikelele, okugoqela elemelika inhlala kahle. Nxa ngikhangela ele Ukraine ngibona into ezintathu, kutsho isiphathamandla esibona ngokuvuselelwa komnotho wakwele Ukraine umnumzana Penny Pritzker. Okwakuqala ele Ukraine lile mpawu zokuphumelela kwezenotho limanyane lamazwe ezwekazi le-Europe, lilabantu abafundileyo, lezisebenzi ezilamakhono, umhlabathi ovundileyo, amatshe aligugu, lendlela zokufinyelela imikambo yezwekazi Europe ezibalulekileyo. Kule mpawu zokuphumelela kutsho usiphathamandla Pritzker. Okwesibili, kule xesha lokuguqula umumo, usiko lokuzinikela ngobuzwe lokuvumelana kukho phose konke kumanyanisa uzulu wakwele Ukraine ngokuzinikela ukuthuthukisa leli lizwe kwelakusasa.
Okwesithathu isiphathamandla Priska ugcizelele ukuthi ukuvuselela umnotho wakwele Ukraine ayisikho uhambo olufitshane. Kumele silungiselele elakusasa eliqhakazekileyo elilobungcitshi obuhlanzekileyo ngoba ele Ukraine likhangelele ukumanyana lemkambo yomhlaba. Lokho ngokwelakusasa kodwa sifuna ukuphumelela khona manje kuvuselelwe umnotho oza kuphaba kwele Ukraine ithemba lokubuyela ekhaya. Njengokutsho kukamongameli Joe Biden wakufaka sobala ukuthi simalele Ukraine njalo sizabaxhasa ekuvuseleleni umnotho wabo kubudlwangudlwangu obudalwe ngele Russia. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivisela impela sonto elithukela ngoChris Gande.